Zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga litshona njani izolukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 28 Nhlangula 2018 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
mbona yifi for his life yabo ngoba khangela ice cream poisoning yenzakala kweMatebele Land, ibhompu lenzakala futhi eMatebele Land. Ha, asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo eMatebele Land.
Ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni wewange izolo kubikwa kuveza ukuba angaba esesabela impilo yakhe ngemva kwesehlakalo sangomgqibelo eWhite City koBulawayo.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhwekheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Ziphose zalahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekudubukeni kwaleli yabhomba.
Ibandla leZANU-PF lithi lizaqhubeka lisenza konke kusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho oluzayo aluladlakela.
Sasithe sesibona ukuthi uhulumende kamgabe kakunazeleli khona lokhu kafuni ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenzela ukuthi izisebenzi labo zibe nempilo ezihle. Yikho lapho izisithi uyaqina ukuthi hhayi alinge ndizame imizamo lanilikele ifom i-political party ngaba ngomunye walaba abantu abahamba bayafoma i-political party ye-MDC.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalo nyaka kusikhundla sokudinga umongameli welizwe, lamhlanje siphatha impilo kaNkosazana Thokozani Khuphe okhokhela elinye lamacele awe-MDCT. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba khona emhlanganweni wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho webandla lakhe eleZANU-PF ewange izolo kuveza ukuba engaba esesabela ukuphinda kwesehlakalo sakoBulawayo eWhite City Stadium esenzakala ngempelaviki. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokho kulandela ukudubuka okunakekelwa ukuba libhomba enkundleni White City koBulawayo ngomgqibelo, lapho okunumele abambalwa abakade besemhlanganweni ababili bagcina belahlekelwa ngumphefumulo esibhedlela. Ingcitshi ezicubungula ngezombusazwe zithi umongameli Mnangagwa engabe esesabela impilo yakhe ngoba kungaziwa ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngemva kwalesi sehlakalo. Nkosazana Mercy Mwanza isakamuzi saseHarare uthi okwenzakele koBulawayo kuhlasimulisa umzimba, ngakho akamsoli umongameli ukwesabela impilo yakhe.
Mnangagwa ezefeli kwadresi rali yayizolo ewange, mbona yifi for his life yabo ngoba khangela ice cream poisoning yenzakala kweMatebele Land, ibhompu lenzakala futhi eMatebele Land. Ha, asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo eMatebele Land.
Esinye isakamuzi seHarare uMnumzana Mthulisi Nyoni uthi kungabe kubangelwa indlela angena ngayo embusweni ukuthi ahlale evalweni.
Singathi indoda eligwala akalaqiniso ngokuphepha kwakhe. Sikhangela ke kwenzakale eWhite City ukuthi lokho sekuzona eMatebele Land. Akho ke uphepha kwakhe akuthembi kakuhle inxokana zethu. Mhlawumbe bengela qiniso ukuthi uzaba ngumuntu ongasila njalo i-security yakhe kubisa imibuzo eminingi ngayo emva kokwenzakale khona. Yikho nje ekhanseleni ilokuzenini irali.
Isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, umnumzana Decent Bhatila uthi kukhona ukuchaya amanzi.
Kukhona okwenzakalayo esingakutshelwayo njengoZulu okumayelana le security kupresidium yonke. Kungabe kukhona mhlawumbe ukuthi baxabana bona bodwa abesibuthweni bexabana lomongameli uMnangagwa njalo bebesebehamba bemethusela lapha lalapha ya. Kuphinde kwenzeke futhi ukuthi kungabe kukhona ezinye izitha alazo ezingaphandle kwebandla lakhe kumbe ezingaphandle kwabebutho. Kodwa kukhona okushaya amanzi and kuzaba le mphumela emibi mhlawumbe singakayi kukhetho kumbe sisanda ukubuya ukuvela ekhethweni.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe uMnumzana Sipho Sami Ndlovu uthi uMnangagwa angabe esesabela udaba lombhuqazwe olwegugurawundi emhlubulweni weMandebeleni.
Uyazi nxa uphumile emlonyweni wengwe ukuthi uyale ubuyela khona phela. Remember ukubana yimathebelelenti leyana kasenathemba umngameli njalo ukubana uyazi nxa ukhuthiwe uphume phakathi kwenkenenkeme yendaba uyabaleka ngitsho even last thunzi sakho nje ukuphonguthintwa nje into awuyawungasazwisisi. So kakusena kuthembana
kodwa isiphatha amandla sezanupf uMnumzana Munashe Mdutsa uyakulandula lokhu esithi uMnangagwa ubevele engahlelanga ukuya emhlanganweni weWange.
Irali le ibingaplananga ngumongameli. Irali le ilungiselelwe ngeleadership ezanupf yeWange. Yibo abathi cabanga ukuthi upresident ngemva kokuthi enga-officiator kuprogram le eyeWange Colliery uzahle kwanisa ukuthi efike khonapho, but upresident ubevele lama-programs akhe ubemele ihlangane lama-investors athi vela kwe-Germany le-Belgium eHarare. Yikho uthe soon after the officiating of i-program yeWange Colliery uhle wahamba eHarare. Bekungayenzi ukuthi postpone i-meeting le yama-investors ngoba namhlanje ngolwesine bekuzamele fukele ukuphuma phandle kwelizwe siye eTanzania. So yikho kuphela kube khona akazange chiye irali ade ilungiselele. Irali yeMathebeleni North izayenzakalela ubani ngelanga elizakhulunywa elizasiswa abantu ukuthi kuzaba nini. Lokho kodwa kumele abantu benanzele ukuthi upresident yena uqakathekisa izinto ze-economics more than ukuqakathekisa izinto ze-politics. That's why ama-priorities akhe engani akhangele ku-politics kakhulu.
Ekhuluma lenjalo indaba zomsakazo weBritani weBBC uMnangagwa wazise ukuba ucabangela icele lebandla lakhe axabana lalo ele-G40 elalikhokhelwa unkosikazi Grace Mugabe esithi kuzamelela amapolisa ukuthi acubungule lolu daba. Mele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Ibandla leZANU-PF lizaqhubeka lisenza konke kusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho oluzayo aluladlakela. Lokhu kwethulwe isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Paul Mangwana ngesikhathi sengxoxompikiswano yokhetho equthelwe eJohannesburg izolo ntambama. UBenedict Nhlapho ubekhonale wasipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma imbuthanweni wengxoxompikiswano yezokhetho phakathi kwe-MDCT Alliance leZANU-PF, uMnumzana Paul Mangwana uthe ibandla leZANU-PF sekulibandla elahlukileyo kulakudala ngoba seliphansi kobukhokhelo obutsha lomongameli omutsha.
ZANU-PF under its new leader.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhokheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphose salahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekudubukeni kwaleli yabhomba, kodwa indlela umongameli wethu aphathe ngalo lesi sehlakalo lami bengingeke ngikwenze.
UMnumzana Mangwana uthe loba kwathatha isikhathi eside ukukhipha uMnumzana Robert Mugabe esihlalweni, iqiniso ukuthi ibandla lakhe yilo lodwa eZimbabwe esalanelise ukukhipha umkhokheli walo esikhundleni esaphila, okuyinto esiyehlule emabandleni aphikisayo. Uthi okwamanje umongameli Emmerson Mnangagwa usekubike kwacaca ukuthi uzabusa iminyaka elithumi kuphela nxa ekhethiwe njengokutsho kwesisekelo sombuso. Uthe ibandla lakhe liyaziqhenya njalo ukuthi lanise ukufaka besifazane abaningi ezikhundleni zobukhokheli. Enkulumeni yakhe isiphathamandla sebandla le-MDCT Alliance uMnumzana Douglas Monzora uthi ibandla lakhe lilamacebo amakhulu okuthuthukisa iZimbabwe nxa linganqoba ekhethweni oluzayo.
We want to build a nation state
Sifuna ukwakha ilizwe. Silondoloze isizotha senkokheli zomdabu. Ziqinisekise njalo ukungasekela ihlangothi kwebutho, inhloli lamapholisa ukuze basebenze ngendlela ehloniphekayo. Sifuna njalo ukukhangela ezokuxhumana kweZimbabwe namanye amazwe.
Ukuthi bafuna ukwethula intuthuko yezomnotho ezofinyelela umuntu wonke weZimbabwe. Phansi kwahulumende webandla lakhe, ukuthi abantu bonke bazathola amathuba afanayo benelise njalo ukudla ifa lelizwe labo. Wakamonzora ukuthi bafuna uZulu kube nguye othatha isinqumo kukho konke okwenziwa nguhulumende, kanti njalo uthi bazaqeda inkohlakalo baphucule inhlalo kaZulu ngendlela engazange ibonakale. Nale Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngoLwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ugatsha lwezokhetho iZEC lunxuse amabandla aphikisayo ukuthi baze zibonela ngawabo amehlo ukudindwa kwamaphepha okuvotela kusasa enkampanini kahulumende eFidelity Printers eHarare. Lokhu ngokunye okwathiwa ngamabandla aphikisayo kumele kwenziwe ngoba kulokucabangela ukuthi iphepha elasetshenziswa kukhetho olwedluleyo lalilo bumenemene obenza impumela ingemukeleki. Kuningi okwathiwa ngamabandla aphikisayo kumele kwenziwe phambilini kokhetho andubana ancintise. Kambe kusekuningi na okumele kulungisiswe ukuze amabandla aphikisayo angene kukhetho olukhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana David Ndlovu endawonye lesiphathamandla somanyano wePeople's Rainbow Coalition umnumzana Sengezo Chabangu onguye osungula lingxoxo.
Abadala bavethi egavileyo inathile, so nxa usuvele upresident esefakile ukhetho wafaka le date abantu bahamba ku nomination usukhala lawo nxa uhlatshwa lawo khala ukugijima ukhipha la meva akuhlabileyo, kodwa usoke uthi lanxa usuhlatshiwe ubususithi sengikhipha meva hhayi angisakwanisi ukuthi ngiqhubekele phambili.
Hhayi, kuyezwakala. Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngalokho okuzwayo ngoba uchabanga ukuthi hhayi bayangena ukhetho kodwa bayakhonona?
Uyahleka sure. Ande ngihleka ikuthi yabona i-cannot pass imithetho sikhonona. Yabona into eyenzakala elizweni yonke izilegal, akula nto eyilegal. Into ongakhonela ngayo ngithi no, into le izilegal but i-state noma i-state apparatus i-judiciary bayihlulekile uhenge udaba lami leli ngiyathi kule case, but where it is legal sikwazi lathi kusemthethweni sithi hayi angivumelani lakho. Ungangavumelani nomthetho uyawamenda awulwise ukhombele emgwaqweni ngoba sonokutshintshela impendulo.
Mnumzana Chabangu, kulokhunye elike lakhala ngako ikakhulu okufana lokuthi abezindaba abamaphephandaba kahulumende abaliphe amathuba njengeZANU-PF, lithini lina ngalokho?
Sisoke sithaya impembe yakho ngani ngoba vele akusoke kutshintshe lutho. IZANU ibivele ikwenza lokho mnyaka yonke la mnyaka yonke, bakhangela kuphela ukuthi amadezi sesiyafika ku-election sebeqalisa ke ukuthi balinike i-publicity ukuthi phumanini lani. Kodwa abantu babe sebevele sebenzile i-decision zabo, sebefidiwe nge-poison le ekhona. Ungeke wahlala lo muntu umnyaka ulokhu umnika i-poison, ulokhu umnika i-poison, kuzokuthi ngikhona ngizamthintela sokusele 2 days ukuthi umnyaka uphele. Asezoyenza i-decision yakhe. So siyabe sivele sikwazi ukuthi sizaluza ama-vote amaningi ngendaba yokuthi besincitshwa ukuthi lathi siphume emkhankasweni. Abantu bebelokhu becabanga ukuthi o-MDC kabakho, o-MDURA bakho, o-PRC yabakho. So nginethemba lokuthi bavele sebesicinile kudala. Lanxa bezasinika leyo coverage ayisezi ukuguqula izinto, i-damage siyenzakele kudala.
Mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokho? I-rigging yini le?
Yabona into le into ezifuna ube pragmatic and ube practical, right? I-ZANU-PF, yes, ile 2 ways, yathi ngeke sizibalekile. Iku-executive, i-executive yiphathi ebusayo, anti yeku-executive. Why ku-executive? The executive can use, or mama, especially in public media, they do follow the head of state, the head of state. Then why is here who private government? Bam, then the head of state, but it's a Sibakon. In public media, you can't even force our media, who put you in a Zanin media and the Lenama opposition that we have a land using another Kadia for all. But in the corner, would you say, what would our parties, what would raise it, what would raise it, another result? Kuphumela i-vegetation anditheyo na baphuzile ukuqalisa amaphathi zonke aphiwe amathuba which is fine siyakunanzelela. Ku-next election ngase kungumthetho kuthiwe 6 months before kuyamela amaphathi zonke athi anikwe equal lokuzeni kuthi u-A. Into esikhona esingumthetho.
Mnumzana Chabango, uphosta lakho sizo.
UNdlovu wenza ingani kahlali eZimbabwe kumbe wenza ingani ufika izolo eZimbabwe? Ukhetho zonke lezade zisiba khona ubezenzakala yena engakwazi engekho ku-ground. Iindaba zama-reforms aziqalisanga lamba, zaqalisa ngo-way back 1980s zikhulunywa ngu-Joshua Nkomo, zazosuka zazobuyela kubo-2000 when MDC was formed. So into akhuluma ngayo into ayaziyo okuthi kulama-record esikhuluma ukuthi nxa sikhuluma ngama-reform sikhuluma ngama-reform njengobani.
Ndlovu, ungasigqibela uhlelo uphendula umnumzana Jabanga.
Uthabanga ngibona ingani ube two emotional ngizwanga ukuthi nitheni. Angivele ngihlala eZimbabwe njalo ngiyakwazi ukuthi ibhola khona itheni mina. It's very unfortunate ngoba i-public media is their own by state and they will not be working against state. I-problem yabakhona ukuthi kwaswelakala i-enforcement. Sonke sasikuzilela. Ngoba everybody of course tries for his plate. So i-public media ngithe ngayiphendulela, i-private media ngithe ngiyiphendulele ngoba i-private. But i-public media owned by the state. There is no way ababa ngeke bejele ukuya khona nxa umongameli wethu izihamba ngoba i-public media they are owned by the state. That's a fact. Kungumanga ukuthi kwakungela enforcement. Angisho ukuthi kwakungekho, yangilali kangizwanga futhi sini.
Lo ke umnumzana David Ndlovu, isiphathamandla sebandla leZANU-PF, bexoxa endawonye lesiphathamandla somanyano we-People's Rainbow Coalition, umnumzana Sengezo Chabangu. Namhlanje kuhlelo lwabesifazane yasihluzeli bomama sinika abesifazane abancintisa kukhetho lwalonyaka ithuba lokuthi bachasise abakuthembisa uZulu banganqoba. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Umkhokheli welinye lamacele awe-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe waziwa njengowesifazane olesibindi omelana lobunzima bokuhlukunyezwa obubangelwa lubandlululo bobulili. Njengowesifazane ongendanga ubizwa ngamagama amaningi, kodwa lonyaka akumvimbanga ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Laloba abanye besithi ulesibindi Kulabanye abathi uMakhuphe ngumuntu othi engakholwa ulutho angaguquleki lula umkhumbulo wakhe. I-Studio 7 ixhumane loNkosikazi Khuphe lapho axoxe kabanzi ngohambo lwakhe kwezombusazwe kanye lobunzima asehlangane labo kuhambo lwakhe. UMakhuphe uzalelwe esibhedlela sempilo koBulawayo mhlaka 18 Lwezi ngomnyaka ka-1963 njalo ulabantwana ababili. Ngamazwi akhe uthi uhambo lwakhe kwezombangazwe uqale ukulukhuthalela ngomnyaka ka-1987 esebenza lomuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai bephansi kwenhlanganiso yezisebenzi eZCTU.
Ngazalwa mhlaka 18 November umnyaka ka-1963 empilo esibhedlela sempilo esebhabhatos koBulawayo. Into engenza ukuthi ngiphatheke kakhulu ezintweni ezepolitiki ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe abe lempilo enhle. Ngifuna ukuthi wonke umuntu oZimbabwe abe lamathuba alingeneyo, kwenza ukuthi abantu abe lamathuba alingeneyo okuthola imisebenzi, amathuba aneleyo okuthi bayezibhedlela belatshwe, amathuba aneleyo ukuthi behambe ezikolo bayefunda, amathuba aneleyo ukuthi babe lamanzi ahlanzekileyo.
Uthi ufuqwayo kufisela uZulu weZimbabwe ukuthi abe lempilo enhle.
Ngiqala ukuba active ngo-1987, ngiqala ukwenza izinto ze-trade union. Sibuze i-CTU Women's Advisory Council. Ngakhethwa ngaba ngu-Secretary General o-Women's Advisory Council. Ngihlala ngitshela abantu ukuthi usenisebenze lo former president ukuthi ubaba uTsvangirai kweminyaka engu-26. Ngaqala ukusebenza la ngile minyaka engu-31. Yena engu-Secretary General weZimbabwe Congress of Trade Unions, the main wing. Mina ngingu-Secretary owe-Women's Wing. So yikho lapho esisebenze khona saqala silwisana ngezinto zezisebenzi. Ukuthi sifuna ukuthi azisebenzi zisebenze kuhle, bebe lemisebenzi emihle, babe leholo elihle, ama-conditions abo abe mahle. Kodwa sithethe sibona ukuthi uhulumende kamgabe kakunazeleli khona lokhu, kafuni ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenza ukuthi izisebenzi labo zibe lempilo ezinhle. Yikho lapho izithithi uyaqinisa ukuthi hayi alinge ngizame mzamo lanibikele i-form i-political party. Ngaba ngomunye walaba bantu abakhamba bayaphuma i-political party ye-MDC. Angijoyinanga ukuthi abantu abaningi abakwazi bacumanga ukuthi ingcene sayijoyina. Thina into esayifomayo i-MDC ngokuthi i-ZCTU yacinisa ukuthi abantu abangu-8 abahambe beyephuma iparty. Ubaba uGibson Sibanda wayengu-president we-ZCTU, Isaac Matongo wayengu-deputy, ubaba uTsvangirai wayengu-secretary general, uMzekirelo wayengomunye u-secretary general, uMakwazo owayengwe-union ye-mines, ubaba uGift Chimani Kiwe lo Pauline Mpariwa owayengu-chairperson we-Women's Advisory Council, lami mina uThokozani Khuphe engu-secretary o-Women's Advisory Council. Yithi abantu abangu-8 okwathi sihambe siye komi party sasesinxusa-ke bonke laba abanye libabona khathesi ukuthi babuye bazosijoyina. Saqala ngokwenza lokhu kanti ukuthi ayi-Working People's Convention, sasuka-ke sasesiya kukhongre sika-2000 saze safika kulesi isiba esibiso sona khathesi.
UNkosikazi Khuphe uthi ubunzima obuphakathi kwezombusazwe benza omama bacine behlehlela emuva, ethi yikho osekwenze ukuthi omama bebebalutshwane kulaba ababhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka.
Into yabomama isilama-100 years ilisi, kodwa khathe sinakhanele omama asikatholi ukujabula kakhulu. Mina bezama ukungivalela ukuthi ngabe ngu-president we-MDC. Ukuze ukhangele ama-female candidates khathe sabangenile, khangela khona kuzami ukuthi bafilde ama-candidates amangaki. Malutshwane ukhangele kwi-MDC Alliance, malutshwane ukhangele onke ama-political party, malutshwane ngokuthi omama bathi nxa kuhlukula uzomama banjengoThokozani Khuphe, mina-ke kuzahamba njani? So yikho eliso ezinye izinto ezenza omama becine behlehlele emuva bese sisaba ukuthi bangene ezitheni zomba ngazo. Kodwa ngithi hayi sizakulwa size sifike ekugcineni, asisoze sithedele emuva. Yikho ubona ukuthi mina bangabisa kade bengafuni ukuthi ngibe ngu-president ngokuthi kuthabhoze umama because okele emathebeleni. Ngikwabile khona lokhu ngathi akuqala, mina ngingumama ngizakhokhela, ngingumama nginjalo, mina ngizakhokhela nginjalo, ngingumuntu ovele emathebeleni.
UMnumzana Samukele Hadebe osebenze ehofisini kaMakhuphe ngesikhathi sohulumende womanyano umchaze njengomkhokheli olobuqotho.
Lo ngumuntu engingathi ungumkhokheli oqotho, ngumkhokheli olenjongo, olokuzimisela njalo okhutheleyo. Ngikukhuluma ngincike ngaphi lokho? Ngikhuluma ngemsebenzi kakhulu ayifeza ngeminyaka ekuhulumende engu-deputy prime minister. Ngamafitshane ke ngingathi mina kunenge engingakutsho njengomuntu osebenze kakhulu eduzane loDr. Khubhe ngiveza ubuntu bakhe, ukukhuthala kwakhe, ukuthanda kwakhe ilizwe leZimbabwe nobuqotho njengomama olesihlelo olozwelo ofisa ukuthuthukisa isizwe sakhe labantu bakhe esiya phambili.
Ngomunye wabomama ababalelwa kulabo abasebenze bekhokhela ngobuqotho hathi kwele Zimbabwe kuphela kodwa phakathi kwezwekazi lase-Afrika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, akusela qembu eliphuma kuzwekazi le-Afrika elifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo esomncintisano wenguqu owenziwa ngemva kokuba iqembu le-Senegal liphutshe imidlalo yezibaya lisendaweni yesithathu engalaneni yesibaya sika-Group H. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leSenegal liphume kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngendlela engajwayelekanga ngemva kokuba liphushe imidlalo yalo kusibaya sika-Group H lile miklomelo emine okulinani elilingana leli leqembu leJapan. Lawa maqembu ahlohle aphinda ahlohlwa ngokulinganayo, kodwa umehluko odale ukuba eleJapan lidlulele phambili ukuba eleSenegal libe nabadlali abayisithupha abatshengiswe ikhasi lombala olithanga, ukuthi eleJapan libe nabadlali abane kuphela abatshengiswe ikhasi elifanayo ngabonompembe kumidlalo emithathu yezibaya. Iqembu leSenegal belizadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano aluba libe ngutshikilobhanca leColombia, kodwa lusukela selinqotshwa nge-1 kanya, kwathi eleJapan lalo latshaywa nge-1 kanya ngelePoland. Limpumela itshiye leColombia kuyilo elihlezi phezu kwengalane elinemiklomelo eyisithupha, kuthi eleJapan leleSenegal elingene ngemiklomelo omabili yelemiklomelo emine iqembu ngalinye, kwathi eleJapan laselidlulela phambili ngemva kokukhangelwa ukuba yiliphi eselijeziswe kaningi ngabonompembe. Limpumela itsho ukuba izwekazi lase-Afrika lisela qembu elisele kulomncintiswano oqhutshelwa elizweni laseRussia, njalo olandela limidlalo kumabonakude usibonakaliso Ndlovu ukuthi ukusekela amaqembu aphuma kuzwekazi lase-Afrika kuyadanisa kakhulu, kungcono nje ukubukela umuntu engela qembu akhangelele ukuba linganqoba.
I-World Cup leyi kumele ubukele kodwa ungasupporti kakhulu ngoba isizwe sibuhlungu kunje. So iSenegal isiphumile not because badlale kubi but ngenxa yokuthi kuthiwe bala ama-yellow cards amaningi kuleyinye team, kanti indaba kungatshongo ukuthi laba abadrawileyo abatied bengadlali enye imatch, sibone ukuthi kuyozalwa nkomoni not ukuthi team iphume ngenxa yokuthi kuthiwa ila ama-yellow cards amaningi kudluleyinye.
Amanye amaqembu afinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano wezwe zomhlaba ngabalisayele Uruguay leRussia aphumelele kusibaya sika-Group A, eleSpain leportugal aphumelele kusibaya sika-Group B, kusibaya sika-Group C kunqobe leFrance leDenmark, kuGroup D kuphumelele iCroatia leArgentina, iqembu leBrazil leSwitzerland aphumelele kusibaya sika-Group E, ukuthi kusibaya sika-Group F kuphumelele iqembu leSweden leMexico, ikanti kuGroup G kuphumelele iqembu leEngland kanye leLaseBelgium. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Abantwana bekolo ba
imali yexolo isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zalamhlanje. Ukwehluleka kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni wewange izolo kubikwa kuveza ukuba engabe sesabela impilo yakhe ngemva kwesehlakalo sangomgqibelo esewhite city. Ivandla lezano PF lithi lizaqhubeka lisenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho oluzayo aluladlakela. Selugqiba ke lapha uhlelo. Igama nguChris Gande, lalelani ke iStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.